Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalowo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na?
Makulobufakazi sebanjiwe angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles wesithathu ngokusemthethweni kusasa.
Amangisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wabo.
Abalwa impi yenkululeko basola ukuphiwa amapulazi amaningi ukwenziwa uBona Mugabe, indodakazi kamuyi uRobert Mugabe, okuthiwa ulamapulazi angamachumi amabili lanye.
On my side ngapha mina nginxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lelo maplazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalowo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na? Umphoko utholakale elecala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oyeliminyaka elithumi lambili. Kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula, Umphoko elinde ukugwetshwa ubese ngumuntu osekela kakhulu ibandla lezanu PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana okunenginengi ngalo ibandla ezijengisela njengomuntu olandela leli bandla. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowaliphi bandla, awusebenzi ngoba ibubhinya, ibudlova abenzileyo. Labo abaseselonembeza kuleli abandla, ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angaza kangene kule ndaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele kuqondane laye. Ukuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli, angiboni ukuthi kungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho, ngoba vele kumele kube njalo. Nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Makulobufakazi sebanjiwe angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likaSigcokoqela licala lokudlwengula, licala esigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele enziwe lokhu. Wenziwe khona lokho kanye kumele ngabe kwenziwe. Kakulanda uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende angazake athi ye thina umthetho siyawulandela, kanti bevele kuyathiwani nxa edlwengulile. Icala elingelani lokuthi uhulumende angacasha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona usegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlangane labo khona ngale abenze amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengani sengumuntu ongumlandeli webandla lezanu PF oqotho ngoba simbone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezijengisa ukubana uyasekela ibandla lezani PF ngokugcweleyo. Kungaba ukuthi ubezama uncenga yini ukuthi angavalelwa?
Yebo kambe angagcwala indawo zonke ekhukhumeza ekhuza ibandla lezani PF engxenye elethemba lokuthi engxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizabavikela kakumsizanga ngalutho. Ye ngoba leli cala lakhe ngelebugebengu obusegcekeni izani PF imvama yayo ikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe kumba abathi nxa besenza ukuganga kwabo ngabo ingabe ibusela begolide, ibusela bamadayimani, ibusela belithium, uphanga umhlaba lamafekhali konke lokho lemigodi le okwenjiwa lezi eziligugu iye lapho iyazama ukuthi ibavikele. Ayizani iyabavikela ngobana bantu bangakwenza khona lokho kuphenduke kube ngezombusazwe lenzuzo abayizuza khonapho kumele okunye kwakhona kuyewela ezikhwameni zeziphatha amandla ezinye ezithize kumbe lona ibandla lezano PF yiko kwenza ukuthi bavikeleke abalamacala anjalo. Lo owenze uganga okungalethi ngitsho lani kulo ibandla lezano PF ngibone ngathi vele ngabalandaba laye.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintinka Mkandla ocubungula ezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo ntambama elibhekise kwelebhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III okuzenziwa kusasa. Amalunga edalele parliamente awe United Kingdom Parliamentary Group on Zimbabwe bebesithi uMnangagwa angazavunyelwa ukulugqoba kwelebhilitane ngoba esephula ilungelo likaZulu. Ukuze sizwe okunengi ngomkhosi wakusasa amalungiselelo awo lokulwisana okuphakathi komndeni kaKing Charles, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomole Balule.
Amangisi basilahlisa thina basithathela amasiko ethu basiphazamisa emasikweni ethu kodwa bona bagxilile saka emasikweni wa amabutho aseBritain ayenza amalungiselelo njalo yiwo azakhokhela umkhosi lowo. Kuzabe kubuthene amakhosi womhlaba amanengi kakhulu sibili kakhulu labo mongameli bamazwe amanengi babehlangene kuleli lizwe. Kuzaba kuyibunkanyankanya, kuzaba kunyakazela, kuzaba kucwebezela abantu bakuleli ilizwe. Baya ujabulela umkhosi lowo, umkhosi wokuthi kubekwe inkosi yabo. Kodwa ke kubakhona abanye loba bebalutshwana nje abaphikisayo abathi bona hayi kathi sizaba lenkosi nje kanjani, thina sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasibusayo.
Siyabona ukuthi uPrince Harry uyabuya kodwa unkosikazi wakhe kabuyi. Kukhona yini okunye okungatshengisa ukuthi umdeni lo kungawo ubambanisa kumbe kuwehlukana?
Awukho umuzi ongathunqi intuthu umndeni ube uphathelene isikhali thukuzele nduku emqubeni. Imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba lasemabhukwini abhaliweyo lapha ebhalwe yinkosana uHarry. Kodwa inkosi bizama nje ukuthi ihlanganise umndeni ukuze iyakhe umndeni wayo ubahlanganise kakhulu amadodana akhe. Kodwa ke hayi ukhanya ngathi kulobunzimanyana ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe inkosana uHarry ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele Amerika, echiya labantwana kwele Amerika ebuya yedwa, kutsho ukuthi kukhona okukhulu ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHarry ngabantwana abangabazukulu benkosi. Manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho kuthi ukuthi phela umdeni wonke lo wendlunkulu udabukene phakathi phela
isikhathi lesi ebusa sebemjwayela yini abantu uKing Charles kunengi yini abakhanya bekuthanda ngaye bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKhamile
bayamukela ngendlela yokuthi bebesebelesikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi babakhona bonabo nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bamamukela sibili kakhulu njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKhamila loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba kulezi ndaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezayenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala okaCharles uDiana abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobo babuhlonipha kakhulu nxa buvele sobusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi ubuswa yinkosi loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende kodwa inkosi iyo eyiyo likhanda lombuso waleli lizwe yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain
lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane Abahlwa impi enkululeko basola ukuphiwa amaplazi amaningi okwenziwa ubona Mgabe indodakazi kaMoyi uRobert Mgabe olamaplazi angamachumi amabili lanye inani lamaplazi la livele emthethwandaba lapho okwehlukana khona uSimba Jikore lo ubona Mgabe Ohalwa impi enkululeko umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kumele imuli le ithathelwe amanye amaplazi ukuze abangatholanga bawelwe kutsha
akusoze kuvumakale lokho ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjengana lawo yubuhwaba lobana obenziwayo ukuthi khona into enjengayona le iluhlazo phakathi komhlaba so kayisiwo maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumeli egcekeni okukhona kuphela ayisikho kukhawulisa kodwa-ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathwe on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathelwe lawo maplazi
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela maplazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka
hayi ngiyabonga kakhulu indodakazi ka former president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu-21 achumi emabili lanye ngibona lokhuyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke vele kakuvunyelwa ikwesa kuhambela empini khona kupha uhwaba akuvunyelwa vele wathethe ngaphi wathenge ngaphi ilendi le ibingekabani nxa ibiyi-state lendi amaplazi wonke lawo kathathwe ebuyele ku-state sifake ama-yunivesithi lezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene omunye umuntu elamaplazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni icho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku-detention ephuma ku-detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku-front abanye bakhe laayelabo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulo muntu olo mntwana okuthiwa khona ulamaplazi ayi-21 yena lowo mntwana lowo vele yena kungakacatshwanga nokuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni nguyelo selamaplazi wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
lo ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo MC Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna umnumzana Zephaniah Sugola obhubhe ngomvulo uzabekwa lamuhla eplazini lakhe esiphezini. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uphakathi kokusungula umthetho ozakwenza izijeziso zalabo abatholakala bethengisa izidakamizwa kumbe ukuzisebenzisa lizibe lukhuni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yamina Studio 7 manjani abantu ukuphila. Hayi ngithi ke ngiphawule kahle ngempi kakhulu ye Ukraine. Hayi bakuthi asazi abantu abasupporta uPutin nokubulala kwakhe ezinye izizwe kabuhlunga kanjani. Ukuthi babe ngabantu abanjani. Ubuhlungu lokhala kwenziwa nguPutin. Yokusukela isizwe esizihlalele phansi, esizincothele, esiziphumelele uhle uhle. Usigongoda, usicobodise, uhluphekisa abantu izintandane, abantu abadala, abantwana, uhluphekisa abantu ngendlela enjani. Hayi bakithi, hayi asobuntu lokuyana. Lokuyana kwenziwa nguPutin kuyafanana nje lakho esikubona kozano ukuthi ufica ukuthi abantu bayatshontsha benza yonke imicimbicimbi ongeyikwanisi. Kubuhlungu bakithi, hayi okunye futhi sinanzelele, hayi kubuhlungu. Uyananzelela ukuthi ungakhayela ama-properties abobhona wona wathi kuyajekisa yibo abantu bengqondo nje abuPutin bona ukuthi kwakhona umuntu ufuna ukuthi yena aone izindlu akekazihlala ezinye uzwa ngokuthiwa indlu yami isemakhokho khoba kombise isenjulu engaza kayibone le ndlu yakhona kodwa inge yakhe engayihlali. Yabona ukuthi yibugovu lobana obungani umuntu lana oyazo ongalanhliziyo. Ayikuhlungu into enjalo, ayikubi. Hayi uPutin sithemba ukuthi ngabe amazwi abahamba la kuhle kuhle bemehlule yahlule lo muntu ayehlule kabuhlungu ngoba uyaphamanisa. Anyabona nokukhuluma ngosibani, usibani ohlale ukukhuluma nje ngosibanda, usibani waselubhani yabo.
Sanibona nokustudio 7 basakazi nabalaleli. Hayi ngoba mhlawumbe silwa nabo noma silwa sihlukumezeke kakhulu empilweni sikhula sesibadala njengamanje izano ekaziyashintshela lotho empilweni hlezi sihlupheka ikakhulu emathebeleland abantu bakhona baizukurobheka bayarobheka kalula abakwazi ukuyicabangela bona bahlale bodwa bahlanganisa amakhanda kubuye kuyahlanganiswa amakhanda singamandebele sisodwa sikwazi ukuphuma nento eyodwa ebambekayo nathi sikwazi ukwakha iy'godi zangakithi esishoneni lelo bayakhile abantu banayo yonke into ngenxa yezano ngoba izano iyona egcwele kakhulu le shonen singacwasani ngokwebani sonke siyabuza ubuhlungu sibamnyama singama-Afrika sisonke kodwa sithi izano phansi ayehle ishiyela abanye.
U-Amos ukhuluma ngokuthi ilanga lenkosi liyeza the judgment day is coming ekhala ngamakhosi ukuthi abantu ababusayo sebesehlisa izikeyili and wakuprofesa yikho kwenzakalayo bayehlisa izikeyili lofya khathi esayisayilingani lakuqala ama-drinkers these days okunyeka okunyakudala ukuthi akusadala utwana njengo yimqungo akusela temperance yicorruption yonke le izinto zasahamba ngendlela yankona. There is just wekhala ngecorruption ngezinye indlela nanka igolide nanti igolide sizwile kulokufakaza ama video yakho. So umlando wethu ama Christ asikhulekele insizwe sethu sikhulekele abantu abakhethwe nguNkulunkulu endasi ukuthi nxa ungumChrist kumele ukhulekele abantu abangena ichurch yakho kuphela. Hayi hayi umakhelwane wakho ngena lo ongangena enye ichurch. So there is need of a unity as Christians ngoba uNkulunkulu simbona into enzona lezane ngizicambile ku politics arena siyambona ku social arena siyambona ku religious arena siyambona ku economic systems siyambona ngoba la uJesu akwangena into enzonke zwane zwangena yaswa phela uJesu engayifuni corruption echurch wabakarapha be endlini yenkosi economy into zemali zisendlini yenkosi uJesu wagada izikepe siyachuma ngabe athe siyaphila uJesu ngabe uyagada eZimbabwe o South African Airways ehambe siyachuma kodwa ugada through thina so ukukhona la ku transport industry la ngapi ngapi yonke into after all village nasilandile la usathana ngkhona ulandile yonke into le ngeka Jehova uJehova yasibusise sonke.
Livuka njani basakazi be studio 7? Hayi nathi siyavuka makhiwa ake ngikoxe nje lalaba abantu abaphowethu laba basemazweni amanye bo South Africa, Botswana, America, Britain. Bangani bami niyakhuluma mpela izinto ezinhle nenkulumo enhle ukuthukana konke bangani bami hayi asiyekeleni umcabango nje omuhle madoda imibono efunekayo nina abantu abangapho phandle kweZimbabwe. sifisa ukuthi ngabe kuthiwa siyahlanganisa imbono ukuze lithole ikhambi lokuthi lani likhona ukuvota noma likwamanye amazwe kodwa amavoti wena afike la kubi madoda la ekhaya isinkwa sesiyi-1800 okungangokuthi siyafika udisemba siyabe sesiyi-10,000 so zamani bangani bami asikhulumeni ubusela vela ngento yokuphela madoda ngaphandle sibukhiphe ngamavoti asikhulumeni nje sibekele imbono ukuthi kungenziwa njani ukuthi lini elisemazweni liphiwe imvumo nelungelo lokuthi ivotini ibuye kini ukwenzela ukuthi nani likwazi ukubuya kini lilandela amavoti wenu zamani bafowethu nonke siyagqugquzela bafowethu ukuthi mani asizameni ngamandla wonke bafowethu ukuthi silweni naleyo nto ukuthi linikeze imvumo nelungelo lokuthi likwazi ukuvota bafowethu siyangidinga okhulumayo lapha ngufamona eseula ebhewula emat-south ematopo khona pezimbabwe hhayi siyazama bafowethu ozani namavoti asingeneni ngemibono yonke sibone ukuthi angeke liyithole yini leyo ndlela yokuthi likwazi ukuvota ngiyabonga
CD7 salibona kanye nabalandeli bakho usathanda ukuphawula kancane ngeqembu lezwe lonke ngethimu yethu esiyithanda kakhulu yayilenda boso umantengwane ngeshilamuya hhayi siyajabula ngendlela edlala ngayo nokuthi okwamanje isesiqongweni khona ngale sesiyishisele ukuthi sengathi ngahlala khona ngale isizini eziyophela kodwa isicelo yikuthi sicela please ukudlaliswa abantu bakithi abantu besibakomthwakazi niyabona abantu bakomthwakazi abaqhashwa abantu bakomthwakazi abanikezwa imisebenzi ngasebhoreni futhi siphinde siyofaka abantu basempumalanga sicela nini please sifake abantu bakithi ngisho zidliwa kula ndaba kodwa kube kusebenza abantu bakithi okamthwakazi vuka
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingedluli i-2 minutes. Siyabonga.
Ubude besikhathi sokuphila komuntu emhlabeni vengezeleleke ngokuphindwe kabili phakathi kwekhulu leminyaka eledluleyo kusukela eminyakeni engaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 kusiya eminyakeni engaphezu kwamashumi ayisikhombisa 70 years. Kubangelwa ikakhulu ikuthuthuka kolwazi lwesayensi. Kodwa umholi we-USAID uSamantha Power ekhuluma kusikhatshana esedluleyo endaweni ye-Center for Global Development eWashington uxwayise ukuthi ngo-2020 ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 isikhathi sokuphila komuntu lesi sehlile ngeminyaka emibili. I-COVID-19 ayizange ihlasele amasotsha omzimba omuntu nje kuphela. Yahlasela amasotsha omzimba wethu singumphakathi. Yenza inhlelo zezempilo emhlabeni wonke jikelele zababuthakathaka. Yenza kube nzima ukuthi sivuke khwatshu uma ubhubhaneso luphelile. Ukuze kuqedwe izinselelo ezikhona ezicindezela inhlelo zezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, uPawa uthe kumele sakhe ukuqina ngokubambana silenhloso ezintathu ezimqoka. Okwekuqala, kumele sinqobe isifo esidale ukwehla kobude besikhathi sokuphila kwasekuqaleni ngokuguqula iCovid ibe ngumkhuhlane nje olawulekayo yonke indawo. Okwesibili, kutsho uPower, sidinga ukuqinisa inhlelo zokuzivikela emhlabeni jikelele emikhuhlaneni emitsha. Ngoba izici ezidale ukuthi iCovid-19 isabalale emhlabeni wonke zilokhu zikhona. Okokugcina, uPaul uPower, sidinga ukwakha kakutsha ukuqina kwenhlelo zethu zezempilakahle ngokutshala imali ebantwini abangumgogodla walezinhlelo. Ngisho izisebenzi zethu zezempilakahle ezibaluleke kakhulu. Lokhu kutsho inguquko sisuka ekuvikeleni iCOVID-19 lokwelashwa kwayo sisiya ekunakekelweni kwensuku zonke kuqiniswa inhlelo zokuhlola lokuhlasela zonke izifo ezithathelwanayo eziyabe zithe zaqubuka. Futhi kutsho uPower, kufanele siqinise inhlelo zokukhanga ingcwethi kwezempilakahle. Namuhla iAfrika ilengxenye yesine ikota yomthwalo wabagulayo emhlabeni wonke jikelele. Kodwa izisebenzi zayo kwezempilakahle ziyisilinganiso sokune kuphela ekhulwini i-4%. Iningi lezisebenzi lezi lihola imali encane kakhulu, kumbe vele ukungaholi. Okuyinto evamileyo lapho umsebenzi othile ugcwele abesifazana, njengoba kunjalo kugatsha lwezempilakahle. Umbiko ophume kusikhatshana esedluleyo uveze ukuthi emhlabeni jikelele abesifazane abayizigidi eziyisithupha, i-6 million, abasebenza kugatsha lwezempilakahle bahola imali encane kakhulu, kuthi abanye kabaholiswa. Izigidi eziyisithupha, 6 million, eminyakeni elitshumi edluleyo, kutsho uPower, bekungakholeki ukuthi iminyaka elikhulu elandelayo ibizoletha isimanga kwezempilo emhlabeni wonke jikelele, isimanga sokuphindwa kabili kweminyaka yokuphila. Namuhla singasebenzisa isifundo sobhubhane lwe-COVID-19 ukuqinisa hatshi amasotsha omzimba omuntu ngamunye, kodwa ukuqinisa isizwe sonke singumphakathi, ukuze lindaba yenqubela phambili eyisimanga ingagcini ngathi, kodwa yakhele izizukulwane ezizayo.
Lawo ke bekungamazwi akahulumende welemelika.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Ngiyabonga abathelipheki lonke langikholayo kumnyaka ophelileyo, ngizobonga inkunzi zangkhaya. Untete ingoma inandi ingoma kaSikhosana isidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigqokoqela Mphoko indodana kalowo wayengumsekeli kamongameli welizwe kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olifisela impelasonto elijukela igama nguChris Gandhi.